umqondisi wenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le umnumzana Thine Mukwewa ubike ukuba bathatha leli nyathelo la ngoba osokufuna ukwenziwa nguhulumende usephula ilungelo labafundi phansi kokumunyethwe yisisekelo sombuso.
Ngomvulo sifuna ukufaka i-constitutional application le-interdict. Interdict yisibopho esiyalisa ubaba uDokora ukuthi i-decision ayenzileyo abantu mhlaka 3 bengayi implement, especially ama headmaster, ngoba ama headmaster bekumele ukuthi mhlaka 3 ba implement leyo pledge.
Uqhubeke ethi abafundi, abazali, amakholwa kunye nozulu jikelele kazange akuzwe ukuba uyalufuna na uhlelo lokuhlonipha iflag yeZimbabwe ezikolo. Umqondisi weHarbor Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo ubike ukuba yena kasoze avumele abantu bakhe ukulandela okufunwa ukwenziwa nguhulumende ethi izikolo, abafundi kunye nababalisi babhekane lenduko ezimbalwa akaboni ukuba lolu hlelo luzanceda ngani.
Ithi okuqakathekileyo yikuthi iMinistry of Education kufuze ngabe ikhangele ukuthi ingathuthukisa njani ezemfundo. Kodwa sebekhaleleke kakhulu indaba ze-National Pledge. Thina sibona zani i-National Pledge ayisoze incede lutho ukwenza abantwana ukuthi befunde ngcono. Ayisoze ilethe ama-textbooks, asoze ibhadale ama-teacher, asoze yakhe ama-classroom, asoze iyenze abantu bepase. So kitho kuqakathekileyo ukuthi uminister lohulumende akhangele ingqubela phambili yabantwana abancinyane, ikhangele ukuthi abantwana balama-textbook, ikhangele ukuthi abantwana balama-teacher, ikhangele ukuthi ama-teacher bayahola, ikhangele njalo ukuthi kulezikolo kunama-laboratory, kulokuthi ibilokhu ikhangela ukuthi abantu betshone befunga ngeflegi yaseZimbabwe.
Unkosikazi Magodonga Mahlango odume ngokulwela amalungelo abantu ekuhlanganiso yehoza ubike ukuba owakhe umntwana anyeke akwenze lokho njalo usehle wazisa umphathisikolo ngoba uhlelo lolu lephula ilungelo lakhe lelomntana akhe elokukhonza.
So isinqumo engisethileyo mina ukuthi njele umphathi wesikolo ukuthi khona owami umntwana akasaphatheka, engaphatheka ngizasuka yena umphathisikolo ngokwakhe as the first respondent, then imsendandela nge-education officer obulawayo, then uMinister Dokora kanjalo nje ngoba lokho kephula ilungelo lami. Engunanzela ifika kakhulukazi ukuthi ipledge leyi ilokuba iyephula isekelo sombuso welizwe kaningi kakhulukazi. Nginganika ukuthi isekelo sombuso welizwe singalokubandla i-discrimination, but ngananzela vele lokuthi it respecting mothers and fathers that died during the Chimurenga and Umvuyela. What about the mothers and fathers that perished during Ibukurawundo? But respect on one. So it's discrimination. So in last year, I was quoting.
Umnumzana Thawana Phuma owake waba umphathisikolo osengumfundisi yena ubike ukuba abantwana besikolo mhlazivulwa bengayi esikolo njalo ngomvulo wonke zingavulwa izikolo abantwana kumele balove idale lomthethandaba lize limise uhlelo lukaDokora.
Njengomuntu owake waba umphathisikolo nginanzelela ukuthi into esingayenza lapha ukuze sivikele abaphathisikolo ngoba nabo balayiwe bangabe ngavumelani lakho. Sizabhadala i-school fees, i-tuition fees ukuze kwazakala abantu abethu basesikolo, kodwa singabavumeli abantwana baye esikolo ukwenzela ukuthi abantwana bengayenzi i-pledge. Lo mphathisikolo avikeleke aswele umuntu wokwenza i-pledge ngoba abantwana bengekho, ukwenzela ukuthi abantu bethu bavikelwe, thina njengabazali sivikeleke, umphathi isikole avikeleke ngoba linto akuyona yethu. Asikuvumi ngoba yikukhonza, asizukukhonza izithombe, asizukukhonza iflag.
Omunye wabazali uReverend Jennifer Gondwe ubike ukuba njengekholwa amalungelo akhe adelelwe, ngakho njengomzali kavumelani nohlelo lolu.
Thina asizange sibebuye bezokhuluma lathi besibuza ukuthi babona ukuthi umbono wethu thina lathi sithini, siyakwamukela yini kumbe asikwamukeli. And then kathesi sebesiya ebantwaneni abangazi lutho, abangazwisisiyo ukuthi kutshoni khonokho abakutshoyo ukuthi bapledge abantwana. Sibona ukuthi at the end of the day kuyakubangela ukuthi kube le-conflict, kubabangela ukuthi kube ngani asihambisani kahle, asibonakali lathi ukuthi njenge-church thini. Ngakho ngoba nxa lapha usufunga, ufunga kubani? yena uNkulunkulu thina sina sifunga kuNkulunkulu into zonke eziningi sifunga kuNkulunkulu hathi komunye umuntu kathesi sesifunga iflag ichoni ngoba iflag sibisika kuzwisisa ukuthi yebo kulabantu abalwela inkululeko kule gazela chithekayo
abakade besemhlanganweni lo oqoqwe iZimbabwe Christian Alliance imanyene leHarbour Cook Trust lezakhamizi zakobulawayo bavumelane ukuba sebezathandaza ukuba uhlelo luka hulumende lungaphumeleli njalo abafundi bazalova ngelanga lakuqala lesikolo ngomvulo wonke kuze kube lenguquko bathi njalo bazatshengisela edolobheni lakobulawayo beveza ukuba ngempela kabalifuni lolu hlelo njalo sebeqalile ukusayina bephikisana nalalo okugoqela amakholwa wonke ezweni ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.